Amalunga iqembu le-Islanders kuzamele ikhethe abakhokheli abatsha ngomnyaka ozayo ekupheleni kwenyanga kaNhlolanja, njalo izikhundla okuyizo ezidinga abantu abatsha ngeziqoqela esikamgcini sihlalo weqembu esikanobhala jikelele kanye leselunga lekomithi. Sebekhona sebephumele egcekeni kuba badinga amavoti ngomnyaka ozayo, njalo omunye walaba nguNkululeko Ndlovu, yena ofuna ukuba ngunobhala jikelele weqembu le-Islanders.
Igama lami nguNkululeko Ndlovu, ngifuna ukungena as secretary general we Highlander. So kudingeka umuntu ukuthi angene, umuntu wakhona, umuntu okumele ukuthi abe le vision, babe lo mbono ukuthi iqembu le-Highlanders lingathuthukiswa njani siya phambili.
UNdlovu uthi ufundele ubukhokheli bomdlalo wenguqu, njalo phezu kwalokho ulolwazi kwezobukhokheli bokuqhuba kuhle amabhizimusi, okuyinto engaphathisa iqembu le-Highlanders ukuba liqede isikweletu elilaso. Kwezemidlalo uNdlovu akusuye muntu omutsha, njengoba eke waba yingxenye yeqembu le-FMH Academy ebelisidla ubhedu kusigaba seBulawayo Province Junior League eminyakeni eyedluleyo.
Kule-FMH Academy yekoBulawayo ngingaba ngu-technical director khona, nekusana nomfowethu u-F Ndlovu urana leyo club. Ulwazi ngilalo CV ngoba nje bengisenza ezinye izinto, but le-boring bengikhona kwesikhathi esiningi. Recently bengincedisa even ekhosaf, ngizakhumbula ukuthi iZimbabwe yothi khosaf. Ngisebenze very closely le-leadership yekhosaf ukuthi senze imidlalo le-khosaf ayiphumelele.
Obe ngunobhala jikelele weqembu le-Islanders u-Emmett Ndlovu sewethula umbiko wokuba yena akasoze akhankasele ukubuyela esikhundleni ngoba esefuna ukuqina ngezokholo, njengoba siwagcotshwa ukuba ngumfundisi. Abanye asebephumele egcekeni ukuba bazimisele ukungena kukhetho leqembu le-Islanders ngabagoqela uKenneth Mhlophe ofuna ukuba ngumgcini sihlalo weqembu, uWisdom Mabena kanye loPicot Radebe bona abafuna ukuba ngamalunga ekomithi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.